So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uTanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo omhlazi ku 11 Mpandula 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Kambe ukubuyiselwa isikhundleni sokuba ngumsekeli kamongameli welizwe kukamnumzana Thembo Mohati kungakuveza ukuba uhulumende esilayo ngonjani.
Kodwa uhulumende uqonda ukuhudu labo nabo abalamacalaziwa asegcikeni.
Ukuchayelwa ihlombe umongameli Emerson Mnangagwa ngokunqoba kukhetho okwenziwe ngunobhala jikelele womanyano wamazwe womhlaba United Nations kuchiya abanye bedanile.
Lokho kungabe kushiwe nginobhala umhlaba uhlangene akusho ukuthi kumele kube yinto osokungasetshenzelwa phezu kwayo.
Abanye bathi udlakela oluqhamuke izolo enkundleni yeBarber Fields kobulawayo obekudlala khona iqembu leHighlanders leDynamos lukhomba inzondo esemphakathini ngokhetho olusanda kwedlula.
Yikho ngezwaka ingoma ezihlatshelwa ke abalandeli beHighlanders ingoma ezihlatshelwa abalandeli beDynamos kebe kuyizingoma ke ezitshengisela ke imihlobo yabantu okutshengisela ukuthi hayi imidlalo leyi ke kuba yimpi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kambe ukubuyiselwa isikhundleni sokuba ngumsekeli kamongameli welizwe kukamnumzana Thembo Mohati kungakuveza ukuba uhulumende esilaye ngonjani. UMohati owazisukela esikhundleni lesinyakenye ngemva kokuvela kwembiko ethi wayesiya emacansini lamakhosikazi amanye amadoda usephendukile usenguye omunye wabasekeli bakamongameli. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungula izombusazwe umnumzana Thandeko Zintimkandla.
Ngibone ngathi nje kakulani la yena uMohati njengomuntu, kodwa ke ngibona kuyikukhomba indlela izinto ezenziwa ngayo kuZANU-PF. Uba nje isibonelo sokuthi iZANU-PF libandla elinjani. Abantu basakhumbula mhlophe ukuthi kanti vele uphenduka nje wayevele njengoba wayekhona kwakutheni. Izigigaba lezo esasizizwa zaphela zaphetha njani. Lesikhathi sakhona sesesifitshane. Aluba ngombono wami lokho engathi ngesilungu yi-system yenza kuhle, bekuzadingwa omunye nxa kuyikuthi lokho kusafuneka ukuthi umsekeli kamongameli vele kuzaphu endala. Bakhona basasekhona baphila abanye singabaqamba la ngamagama ababengathatha leso sikhundla. Kodwa-ke uthethe umuntu yebo waziphumela njalo laye ukuthi yawa gumsenzi ukuthi wayekubona ukuthi into lokhu ingxenye kuyamthinta sibili kakhulu wasesithi hayi ngcono ake aphume achawe ngumoya. Ngako ukubuya kwakhe kayisikho njengoba ngisitsho ukuthi nguye isiqu sakhe uMohati. Yena lokhokhela indlela emlethe njalo lapha emsebenzini onalowo. Ngibona indaba ikuye kakhathali ngala ndaba ukuthi kutheni enxa kukhona la akwazi ukuthi angala uyawala ngaliphi kwini okunye akwazi kube sekuthiwa walelani lo nembeza wafa kudala.
Manje nxa ukhangele amazwe angomakhelwane kumbe umhlaba wonke jikelele engaluthatha njani udaba lokubuyela esikhundleni sikamnumzana Mohati?
Umbono wami uthi nxa laba bacubungula izindaba kubomakhelwane lamanye amazwe sibuyisela umuntu waba nendaba ezinjengalezo ayelazo ngabona bamanga lesibila ukuthi kanti sivele singabantu abanjani. Angithi nxa sekuthiwe kwakhethwa nxa kuyikuthi asithi ukhethwa ngabe luhambe kuthi, angithi lalabana ababevele besekhuleka kuhulumende odluleyo njengoba kuyinto yinye, angithi bebeza bekweceleni kungena abanye abazancedisa ukuthi uhulumende lomtsha aqhubeke nge-page elitsha ngekhasi elitsha lokubusa. Bayazibuza ngabona labo ukuthi kuleli lizwe leZimbabwe kwenzakalani abantu bangenza lokho abakwenzileyo babe beceleni baphunyuzwe kunathi bengathi sebephumule bombe kuyabe sokucatshwa ukuthi abantu sebekhohliwe babukiselwe njalo isibonelo nangu lumama wabanja lesaka legolide AOR Tambo International Airport eSouth Africa kwaba indaba mlonyeni yakhulunywa kodwa ekugcineni ucina nje vele zihambela ingathi ngakulalo nangu lalo umama othiwa Mfumira wathiwa ulecala lokweba izimali landani ngabona ongu-minister we-labor nxa ngaphambani usebuyeni usengusenate izinto zonke lezi abantu bazikhangela ukuthi kathi vele sibuswa ngabantu abanjani bakhona abantu yebo kakho ngelasici kodwa bakhona abangcono abangazelwa lutho kodwa luhulumende uqonda ukuhudu labo nabo abalamacala aziwayo asegcekeni.
Lo ke ngumnumzana Thandeko Zintimkandla ocubungula izombusazwe. Ukuchayelwa ihlombe umongameli Emmerson Mnangagwa ngokunqoba kukhetho okwenziwe nguNobhala Jikelele womanyano wamazwe omhlaba United Nations kuthiye abanye bedanile ngesikhathi abanye belokhe bethembe ukuthi inhlanganiso zamazwe omhlaba zizangenela kudaba lwempumela yokhetho lweZimbabwe. UNobhala Jikelele wenhlanganiso United Nations umnumzana Antonio Guterres uchayele ihlombe uMnangagwa esithi ekhuthaze ukuthi akhethe abesifazane kuhulumende wakhe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungula izombusazwe umnumzana Zenzo Nkomo.
Angikholwa ukuthi lokho sekungathena abantu beZimbabwe amandla okuthi balwele ekuthenini ukhetho kade lungakhululekanga. Ngicabanga ukuthi lo mzabalazo wokuthi kube khona ukuxoxisana phakathi kwamaqembu lamabili okuyizano PF ne-CCC kusadingeka ngaphandle kokuthi mhlawumbe uNobhala we-United Nations usetheni ngoba kumele sinanzelele futhi ukuthi i-United Nations ayingeni ekuthenini ilizwe nelizwe lomhlaba lona liyabe lithini ngokunye likubonayo kwenzeka kwelinye ilizwe. Ngoba uma sithatha izinhlangano ebekade ziqaphe ukhetho beziningi okumangalisayo. Lezo nhlangano ziyezayo bika emakhaya la ebezivela khona ukuthi ziboneni ukhetho luhambe njani. Amazwe omhlaba amaningi la ekhona siyakwazi ukuthi alandela lokhu inhlangano zabo akade bezithuma ukuthi sizoqapha ukhetho ukuthi sifike zabika ukuthi okunengike okuvelileyo kuzofika la sikhona ukuthi inhlangano eziningi ziye zashicilela ukuthi ukhetho kade kungasilo khetho olukhululekileyo olulandela intando yeningi. So lokho kukodwa lokho kungabe kushiwe nguNobhala umhlaba uhlangene akusho ukuthi kumele kube yinto osokungasetshenzelwa phezu kwayo ukuthi ingxoxo ezingadala ukuthi kube khona ukhetho oluzaqala phansi noma kube khona uhulumeni obumbano akusho ukuthi lezo ngxoxo kumele zingabe saqhubeka ngoba laba amazwe uma ethi kumongameli lono sezigcobile asikuthathi njengomongameli okhethwe ngabantu ngokukhululeka kwabantu beZimbabwe. Ayizukukunqanda lokhu United Nations, ayizukukuvimba lokhu, ayizukuwatshintsha amazwe ukuthi abe nobudlelwano ebe wona engafuni ukuthi abe nobudlelwano. Ngiyacabanga ukuthi lokho uma ngabe kukuthi iZANU PF ingelakho ukwamukeleka emazweni omhlaba amaningi mhlawumbe adingwa izwe leZimbabwe ukuthi ezotshala izimali, adingwa iZimbabwe ukuthi kube khona ubudlelwano ukuze umnotho weZimbabwe uthuthuke, kuzayiphoqa vele iZANU PF ukuthi iye ezingxoxweni ne-CCC kuyoxoxiswana kubonakale ukuthi kuyiwa njani phambili. Ngoba okuzoba khona ukuthi ukulawuleka kwelizwe kuyabe kungasekholula dicileleka komnotho phansi kuzobe lokho kuqhubeka kusiya phambili lokho okuzoletha incindezelo enkulu kuhulumeni weZANU-PF ukuthi abone kufanele futhi ukuthi into engasiza ilizwe ukuthi kube khona uxoxisana uxoxisana lokho yikho okuzozala okungase kwenzeke siya phambili ukuthi kungaba nokhetho olutsha noma kungaba nokhulumeni wobumbano.
Hello ke ngumnumzana Zenzo Nkomo ocubungula izombusazwe ube khuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. Abanye bathi udlakela oluqhamuke izolo enkundleni ye Bubble Fields kobulawayo obe kudlala khona iqembu le Highlanders le Dynamos lukhomba inzondo esemphakathini ngenxa yempumela yokhetho olusanda kwedlulwa edlula ephikiswa ngabanye. Abalandeli beqembu le Highlanders basole uNompembe abathi bekumele anqume ukuba iqembu labo liphiwe umbekwa ipenalty kodwa yena wala. Imidlalo yamaqembu omabili la yandise ukuletha ukufuthelana. Kodwa abanye ngabathi ngabe abalandeli beHighlanders besebenzise ulaka abalutshengise izolo ukulungisa izombusazwe ngabe kuyalunga. Sixoxe lolandela izomdlalo umnumzana Edwin Ndlovu ongukansela njalo wedolobha lakobulawayo othi indlela amapholisa agijinyiswe ngayo itshengisa ukuba abantu bengabambana bengafeza izifiso zabo.
Kuyatshengisela ukuthi ke uZulu weZimbabwe ma angamanyana iloba yini afisa ukuthi ayenze iyenzeka. Okuqakathekileyo ukuthi uZulu amanyane. Nxa uZulu emanyene kuyasebenzeka konke afika kufisayo akuba lula kakhulu. Kodwa ke nxa uZulu engamanyananga akulanto angayenza. Yikho kufana ke lo mnyaba wenkuni ezibambene kumbe ngithi umthanyelo. Umthanyelo awungeke uqamule nxa unjalo utshani bubambene. Kodwa kutshani ngabukhipha munye ngabunye yena lisukuthi ubuqamule. Ikho kwenzakala eBubble Fields Stadium kutshengisele sibili obala ukuthi hatshi uZulu weZimbabwe angamanyana ulakho ukuthi anqobe ulakho ukuthi afeze izifiso ayabelazo.
Bakhona njalo abathi bona okwenzakale eBubble Fields ikuzonda kwabantu abazonde ngenxa yokhetho indlela impumela ehambe ngayo sebebona sokufana lalokhu okwenzakalayo enkundleni yomdlalo wenguqu. Ukubona njani nalokhu
mdlalo wenguqu phakathi kwamaqembu athi Highlanders le Dynamos awubi ngumdlalo wenguqu kodwa ke kuba ke ngezepolitika. Yikho lapho ke abalandeli beHighlanders abantu beMathebeleland abantu bakobulawayo abayabe cabanga umbhuqazwe lapho abantu bakulo mhlubo lwelizwe ababulawa khona ngesikhathi senesane sisaziyo esegugurawundi. Yikho lapho abantu abatshengisela khona inzondo yabo lokungathandi kwabo uncindezelo kuncindezelwa abantu abavela kulo mhlubulo. I-Highlanders ingadliwa yi-Capes United, i-Highlanders ingadliwa yi-Manica Diamonds asozithole kulo dlame, kodwa i-Highlanders ingadliwa yi-Dynamos abakuthathi njengomdlalo lwenguqu kodwa bakuthatha nje ukuthi banqotshwe isitha. Yikho sinanzelela ke sibona kusuka kube lo dlame khona. UNompembe laye usuke ke waphambanisa kakhulu wangani ke ufeva ke iqembu leDynamos. Kubalandeli ke beBhoso ke kwabe kukhanya kuyikuthi ubuntu babo yibo sobuhlukunezekiwe, ubuntu babo yibo sobudiliziwe, akusiwo nguqu kuphela, kuningi okuyabe kusenzakala. Uma kukhetho olutshontshiweyo kwabanye abalandeli benguqu abalandeli beHighlanders kuyabe sokuyisikhathi sokutshengisela ukuzonda khona lokungahlaliseki lokungazwisisi lokungathakazeleli okwenzakalayo ngesikhathi sokhetho. Yikho konke lokho bakutshengisa ke kumdlalo wenguqu ke kakhulu nxa iqembu leHighlanders linqotshiwe. Yikho sikubona kusenzakala lamhlanje akumangalisi. Umdlalo weHighlanders leDynamos awube umdlalo wenguqu kodwa ke kuba ngezopolitiki ngezepolitika njalo kuphinde kube ngezemihlobo. Yikho ngezwa ke ingoma ezihlatshelwa ke ngabalandeli beHighlanders Highlanders ngoma ihlatshelwa abalandeli beDynamos. Yebo kuyizingoma ke ezitshengisela ke imihlobo yabantu, kuthuka imihlobo yabantu okutshengisela ukuthi hayi imidlalo leyi ke kuba yimpi, akusomdlalo wenguqu. Yikho ke kobulawayo kwabalandeli beHighlanders ngowabo umbono la ukucabanga kwabo iqembu laba kumelanga linqotshwe lapha ekhaya, ikanti labeDynamos ngokufanayo elabo iqembu laba kumelanga linqotshwe ke iHighlanders linganqotshwa iCape United, linganqotshwa iloba yiliphi iqembu mbochicken ini kakubi lo dlame.
Lo ke ngumnumzana Edwin Dlovu olandela ezemdlalo wenguqu obexoxa icingweni le Studio 7 ekwabulawayo. Umongameli Emmerson Mnangagwa usenqume ukuba owake waba ngumeya wedolobho lakwaBulawayo umnumzana Joshua Teke Malinga kumele aphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe iNational Hero. UMalinga ubulewe ngumkhuhlane wemvukuzane ngolwesihlanu ebusuku eleminyaka yokuzalwa engamathumi ayisikhombisa lasithuba munwemunye 79. Ube ngumcebisi kamongameli ledale lekhabhinethi. Kundaba zabagogekileyo abebandla le-CCC bethule amazwi enduduzo kumndeni kamuyi ngesizwe amazwi esiwathunyelwe isiphathamandla sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Ibandla le-CCC likhala lemuli ka-Dr. Malinga kwaba yimeya wakoBulawayo, njalo nguye owasebenza gadalala ukuthi abantu abaphila lobugoga bananzelelwe kwaze kwafoma i-Council of the Disabled. Ngubaba edelozelo elobubelo ezwisisisa ngempilo yabantu jikelele kodwa ngabantu abakhubazekileyo. Thina lo babu uchamisa lebandla le-CCC sikhala lemuli yakoMalinga, lemuli yakoBulawayo, lesizwe sonke jikelele eseZimbabwe ukuthi silahlekelwe ngubaba ede ephezu kwe-political persuasion. Mina engikhulumayo uMagalela sisebenze sonke kukomiti ye-COPAC inyanga ezintathu sicubungula sisebenza labantu beZimbabwe saze sabhala i-constitution lapho esananza khona ukuthi abantu abaphila lobugoga ngabantu abafanana labanye abantu, abafuni i-discrimination. Ngicho laleyo kuthiwa yi-affirmative discrimination, bafanele ukuthi baphile impilo ephilwa ngabantu bonke jikelele. Ngalokho sithi lala ngokuthula mfo kaMalinga, uliqhawe lesizwe noma bezakwenza iqhawe elithile, kodwa ukuphila kwakho wazikhethela ukuba iqhawe ngoba usebenzile, uhlakulile, wathintitha. Namhla sile constitution ekhuluma ngokunanzelelwa ngobunono kwabantu abaphila nge-disability. Siyabonga abakoMalinga abasiphi qhawe, siyabonga lemuli yakoMalinga edisiqinele iqhawe lethu. Siyathi sidilala ngokuthula, iqhawe lifa ngobuqhawe kwalo.
Hello ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda isiphathamandla sebandla le-CCC. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi kulenhlanganiso evzivimbe imizamo yamanye amazwe awe-SADC kade efuna ukuthi kwenziwe umhlangano wesiphangiphangi phezu kodaba lwempumela yokhetho lweZimbabwe. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi inkokheli yebandla le-ZANU-PF edabuka esigabeni seMatabeleland South ihlangane lomongameli Emmerson Mnangagwa ngomgqibelo eHarare bamtshayela ihlombe. Okwa
Uma nje sengidede la emuva ngelichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salbonani ku Studio 7 basakazi wethu siyabonga ukusinikeza izindaba ngolimi lwesiNdebele. Siyabuza lapho ukuthi so into le ivele yekelwa nje kamnankakwe nje wahlala nje kanjalo. Ezithina kusiphathi kahle abanye sithole kanzima emazweni lapha.
Siyabingelela Studio 7 siyabonga. Hayi ithemba likhona masizwa bekhuluma obaba omagalela amafasibanda ngoba hayi bakhuluma bafowethu bakhuluma kahle kakhulu bayizwakala futhi nomuntu okhuluma ukuthi bathi imfumba ungayiboni sisitha sakho ikhulumile iAfrican Union konke lamasadik ukuthi ukhetho lweZimbabwe alukho akula president akulabani. Siyabonga kakhulu ithemba lathi sahlala sina kuze kulungile izwi lakithi ngoba vele one day kuzoluphela. Laba bazikhulumela nje laba bezani ngoba babamba izinto zonke ngenkani. Bacaba ukuthi mabesezizinto kumele wenze ngenkani. Kodwa umhlaba ukhangele ubhekile. And lesi sikhathi samanje ukuqilibezela ngoba bakwenze ngokuthutha ngoba wonke umuntu babonile ukuthi bazama ukuqilibezela besebenzisa izeki. Siyabonga kakhulu isadik nathi bangamanathi kuze kuse. Walapha sisemnyameni ngaphansi kwesandla sezanuPM. Siyabonga.
Mbingelele enkundleni. Hayi, basakazi ipolitics yaba ngenye into. Ekwazi ipolitics yata abantu behleli bezwana kodwa kungene ipolitics iyenze abantu begcine bengasazwani. Siyezwa kulamalanga njengoba abantu befungiswa lapha abanye bengamakhansela abanye bengamamemba sephalamende. Isimanga yikuthi sizwa omama ama bekhuluma bethi bayajabula labo bangenile mhlawumbe kuba yikhansela kumbe kuba yimemba of parliament kodwa ebese sithi yena ulande ukuyamela omama. Kuyadanisa khona lokhu ukuthi umuntu mayekhethwa esikhundleni ebese sithi yena ulande ukuyamela uhlangothi oluthile. Manje obaba ke bona bayamelwa ngubani ngoba uma ngempela sizasebenza ngendaba yokuthi umuntu ongumama engakhethwa ukuthi ebe lesikhundla esithile kupolitisi ungenele ukuzomela omama. Manje kusho ukuthi phela nabo baba labo kuyafanele ukuthi bengangena esikhundleni bemela obaba kambe kuyabe kuyisizwe esinjani. Mina ngicabanga ukuthi abantu mabengena kwezepolitisi bangenela ukumela abantu hayi kumela umuntu othile. Ngicabanga ukuthi yipolitics embi ekuxabanisa abantu edivide abantu. Abantu abakha bangabafana uthini ngabo kusho ukuthi abantu abakha bangabafana kabafiseli impilo enhle ngoba yena ukhetha ukuthi uzomela omama labantwana abangamantombazana. Asike sibe nepolitics ecacileyo eyemukela wonke umuntu ukuze sibe lokuthula sihlalisaneni kahle emhlabeni. Yindlela engibona ngayo mina.
Linjani Mashabezulu, linjani Mashabezulu. Sicela uncedo lapha emahashula bakwethu. Abantu kuthiwa ngenxa yokuthi sivotele iCCC bathi bona kungcono basifakele amanzi eredoti. Kuphuma idoti yona ngokwayo eyetoilet phakathi kuphuma amaphisi lapha emahashula. Phakathi kwam empompini straight kuphuma amaphisi edoti empompini yokunathwa ngoba livotele iCCC. Yinto enkwesinceda sisela manzi lapha. Amanzi angikhona hayi amaphisi aphumayo aphuma ngapha amaphisi phakathi kwempompi encane. Hayi incedani baba.
Studio 7 enhle, Studio 7 enhle. Siyabonga kakhulu kakhulu ukuthi libe lisicebise lapho senza amaphutha khona. Siyakubonga lokho kabo. Ithini ingaqedi isikhathi ngilesicelo kubalaleli be-Studio 7 kubalaleli bonke likhona. Cela ukuthi lingaluzi ithemba masinyane ukukhiphizana somsebenzi olula. Lingaluzi ithemba lapho sengani selikhuluma ngamagama abuhlungu ngopresident wethu lesi nichamisa. Hayi izanu kayisiyo ukuthi ichiphile yehlulo Joshua Nkomo yehlulo olokuzeni kulokhu lonke labo otshwankirayi ayisiyo phathi phumalula kodwa asizinikeni ithemba lokuthi simncediseni umntwana ngemthandazo. Akukapheli okuyinto lokhu kusesendleleni enkulu silapho kuya khona. Izwa abanye sebehleba lathi ithemba siyokhuluma kubi kasakhulumi sethule ngani wahambe ekhoti. Hayi engavela ekhoti olokhu malaba bengajaja kuphela sokuhle kwaphela kusela futhi uright nxa engangekhothi elwisane lakho before khothi ngoba ungavela kusekhothi ujajwe sokuphelile. Siyabonga sihlobo zami lonke nje ake sizinikeni ithemba ake sizinikeni ithemba. Imbono siyakwazi mningi siyabona siboni ngasolinye siyahamba sihambe ngonyawo olulodwa siyezwa sizwa ukufana nayo. Sicela sibekezeleni simbekezeleni umntwana simfake emthandazweni kuphela. Ngiyabona
salibona ukhrishikandi Injani Studio 7 nasiphilile hey. Ah, sasajabula thina maNdebele, sasajabula sikulethu lizakaleyo, sikulethu ukhumbula inkosi yethu mzili kaSomashuba. Siyabule kakhulu osumzula ezizozihamba nisakazinto iwadi kanthini namhlanje bambene ledade befuna ukusiphuca yona, hhayi zibuyele emasisweni, zibuyele emasisweni, siyaqhubeka siphambili. Yabo
sisebenzi, siyabingelela emsakazweni, siyabonga. Kuyadumaza kakhulu ukubona abantu bakithi beZimbabwe behlupheka kangaka, kungala lapho abazakhalela khona, babazabhekela khona, ngoba ma besuka le khaya eZimbabwe abaningi bangene eBotswana, abaningi bangene eSouth Africa, kodwa la abaseSouth Africa bona bahlanze nempilo yasithutha, ngoba i-government ANC ayilaqiniso, iyababona ukuthi usiza olubasusekwela kiwo kuyini, kodwa bajika babuyele bayawotha umlilo wodwa lezigebanga zezanupiefu lezi zizwe zisusa abantu ngenkani, bebaleka bebalekiswa yikuswela amathuba omsebenzi, abanye befonyelwa amacala bengabafuna ukubulawa, abanye bakhona sebebulewa abazali abafobasala bazintandane. Kodwa ngoba befika lapha i-government yona le khona ANC yabo Ramaphosa iyabajikela, ibuya futhi ikhampeni ngabo kuma-election ithi abantu baseZimbabwe bathatha imisebenzi, befaka inzondo kubantu babo ukuthi babajikele, bebatshisa everyday abantu Zimbabwe chiswa abantu babo Ramaphosa lana efoma lama operation abangapheliyo bebabopha every day befoka ngama operation dudula ama Africa bono Ramaphosa uqeda bejike beyogcoba umnangako nguye oqale inkinga yothi amaZimbabwe baleke buya la esezintandane, amanye engasebenzi imisebenzi ingekho, ngoba emhlubulweni maNdebele abantu bakhona bacindezelwa ngumnangako since 1980, kodwa the same ANC government ikushaya indifa lokho. Kubuhlungu kakhulu ukuthola umuzimo obunje umZimbabwe obukhandwa amasibomo kanje, angazi ukuthi abantu abangama president laba abafakwa abazifaka ngenkani ukuthi kuze kube nini. Sabo
basakaze be Studio 7, ngiyabonga kakhulu ukuthi lingithumele izindaba ngizwe lami okwenzekayo ekhaya. Mina ngumahubo Mahlaba, ngilapha eJohannesburg, ngihlala eCosmos City. Fisa ukuthi kuqhubeke ngokuthula kunje, noma sokukhitshwa ama results nale impumelelo ezaphuma, abantu bengaxokozeli, abantu bengabe lomsindo, kungabi lokulahleka kwemphefumulo yabantu. Okudinga ukulungiswa kulungiswe ngokuthula, kungela kulimazana, kungela kulimala kwempatho. Isifiso sami lomthandazo wami sidubekile kakhulu, isizwe sakithi seZimbabwe akumelanga siphinde futhi abantu siba ngama-election, akulungiswe ngendlela yomthetho, indlela eqondileyo, kungala kuchitheka. Isifiso sami lomthandazo wami, ngiyabonga.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, inkosi uMohammed wakwele Morocco usebonge amazwe ambalwa aphathise ilizwe lakhe kulandela ukuzamazama komhlaba okudilize izakhiwo kwabulala abantu abayinkulungwane ezimbili 2100. Kwelunye udaba, lanxa umnotho welemelika uqhubeka utshengisa ukuthi inhlelo zikamongameli Joe Biden ziyasebenza, ucwaningo olusanda kwethulwa lukhomba ukuba iningi kalithembi uBiden kwezenotho. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Tim Moringai.
Umnotho welizwe leAmerica ngathiwa uba uBiden hawu udonsa ngefala sisibili, ngoba sibona ukuthi i-economy e-America has grown in leaps and bounds, but ngibona ngathiwa ama-Democrats abakwanisi ukubuya befake emaphepheni la ku-internet ukuthi izinto abaziyenzileyo mbeni bamelele ukuthi kuqalise ukukhankaswa kwe-next year ukuthi babuye lezikhundleni zabo zombusazo America. So hayi, ngiyabona ukuthi i-economy umnotho ngabo uhlala uhamba njalo until next year, hayi ngibona ngathi uBiden bazambisela despite the fact yokuthi bathi his age, he's old, ungathiwa he's a steady hand on the plow.
Alo ke ngumnumzana Tim Moringai esigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Ngambe ukubuyiselwa esikhundleni sokuba ngumsekeli kamongameli welizwe kukamnumzana Kembo Mohadi kuveza ukuba uhulumende esilaye ngonjani. Siluqhiba ke lapha uhlelo lothu lalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.